indizamtsina ebithwele umuthi weCovishield ovela kwele India ifike edolobheni leGaborone ngolwesibili. Kube kule njabulo ngofika komuthi lo noma nje inani lembodlela liphansi, amanye amajekiseni akhangelwe lokufika emalangeni alandelayo. Ukufika komuthi lo kunikeza ithemba kobeBotswana kanye labeZimbabwe bona sibone inani eliningi labanye babo belahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yeCovid-19. Umsekeli kamongameli kweleBotswana uMnumzana Slamba Tshohane uthi leli linyathelo lakuqala ukwamukela imithi eminingi ezayo yokulwisana negciwane leCovid-19.
We are still waiting for more to come in 2 weeks time and even more.
Silinde imithi ukuthi ifike emalangeni azayo. Kuzabe kuyimihlobo yemithi etshiyeneyo. Lokhu kuqala njengoba besisho uhambo olude kuqala unyawo lokuqala.
Umuthi weCovid Shield ufika ngesikhathi leBotswana lisenzikeni yokulwisana lomkhuhlane weCovid-19 wona osumemetheke okwamagama. Uhulumende utshelwe ngamathe ngendlela egcwaneleli elilumathe njengomlilo weganga ngemva kwekhefu lekhisimusi selibulele abadlula amakhulu amane i-413 ngesikhathi esifitshane. AbeZimbabwe labo basele bebambiwa ngaphansi ngendlela egcwaneleli elimemetheka ngalo kweleBotswana seliphethe imphefumulo embalwa yabanye babo. UMnumzana Stanley Ncube esinye isizalwane se Zimbabwe sale Gaborone uthi kuyancomeka ukuthi umuthi weCovid-19 usuze wafika.
Siyamukela indaba ezijabulisayo kakhulu ukuze ukuthi ilizwe leBotswana seliyamukele ivaccine. Njalo into emnandi ukuthi uhulumende usesitshelile wamemezela ukuthi uzasinika sonke ivaccine kungakhathalekile ukuthi siphuma kuliphi ilizwe. Ngoba into ebuhlungu ukuthi abantu bakithi abaningi baphelile bakithi. Baphelile abantu abaningi bahlala bebodwa, umuntu uyagcine etshona eyedwa endlini. Kuze kuthi omakhelwane wazi bakhuluma ukuthi hayi kulomuntu weZimbabwe akithi ofele lapha. Yikho ke kade sikule themba sibili ngoba lanxa ebuyile amavaccine amalutshwana kodwa siyakwazi ukuthi uhulumeni ubhizi uzasinika lawo mavaccine nxa angatholakala.
Uhulumende weBotswana uthi ulinde ezinye indizamtshina ezafika emalangeni alandelayo ziletha eminye imithi kungamajekiseni afika inkulungwane ezingamakhulu i-100,000 emavikini amabili alandelayo. IBotswana ibika ukuba izasebenzisa inhlobo etshiyeneyo yamajekiseni e-COVID-19 egoqela alungiswa ngenkampani ye-Pfizer, Johnson and Johnson kanye le-AstraZeneca. EleBotswana libhekane lesimo se-COVID-19 esiqonga ongelamkhawulo sekutholakale abantu abadlula inkulungwane ezingama-30, i-32,912 belo mkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSiyabona kweleBotswana.